So we zika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Ndlolanja 2021 ngenjabulo enkulu uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines as the second front preventive measure. As such, COVID-19 vaccines, which have been scientifically ascertained to be safe, will soon be introduced.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 elevaccine kungela mbadalo. Abalwela amalungelo oluntu baya kusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe nabalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane le-COVID-19.
Maviki wonke kusukela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sine non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa
ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi liqhubeka kobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye Water Action Group ithi isiqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphuke ngabalikhulu lamashumi ayisithupha, 150, abahlolwe izolo laya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 33,964 eZimbabwe jikelele. Leli gciwane libulele abantu abalishumi lanhlanu, 15 izolo kuphela. Osokukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane kwabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1,269. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi ababili lasithupha, 27,391. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu, 104.5 million, ababanjwe belegciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Kunjalo nje, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende wakhe uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu abaselizweni kuphela ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 elevaccine. Kuqakathekiswa ikakhulu labo abasemsebenzini eqakathekileyo, ama-frontline workers, abadala kunye labavele bephila leminye imikhuhlane. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa utsho lokhu embikweni awethulele isizwe owe-State of the Nation Address emsakazweni kamabonakude owe-ZTN namhlanje. Lumbiko uwethule ngemva kokuba izizalwane zeZimbabwe bese zihlaba omkhulu umkhosi ziswela imibiko ephikisanayo ebiyethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Izolo ubeke wathi ayisibo bonke abazahlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 kodwa wasephinda wadedela emuva esithi akazange atsho njalo abezindaba ngabamzwisisanga kuhle. Umnangagwa ubeke sobala ukuthi yibaphi abazaqala ukuhlatshwa leli jekiseni andubana abanye bonke elizweni balifinyelele.
Our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines as a second.
Sesifikile esikhathini esesikiso sokuthi singene kuhlelo lwesibili lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Ngakho uhulumende wami uzakwenelisa ukuqala ahlabe abantu abangamashumi ayisithupha ekhulwini ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 abagoqela abantu abasebenza manje ngesikhathi seCOVID-19 lockdown abaqhakathekileyo abantu abadala lalabo abagula imikhuhlane ethile ukuze sehlise inani labantu abangabamba igcikwane leCOVID-19 elizweni.
The elderly and those with underlying medical conditions being prioritized.
Umsekeli kamongameli ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uphathe udaba lwejekiseni embikweni wakhe awethule emsakazweni we-ZBC wokunanza ilanga lemvukuzane emhlabeni jikelele ele-World Cancer Day.
The government of Zimbabwe forged synergies with friendly states, civil society organizations, strategic partners, corporates, and the generality of our Zimbabweans to combat the pandemic. We welcome.
Uhulumende weZimbabwe ube lethuba elihle wathola usizo lamajekiseni asuka eChina. Ngakho ilizwe selizathi lihlabe wonke umuntu ijekiseni elivikela iCOVID-19 mahala.
Who may wish to be vaccinated.
Umgcinisihlalo wekomidi edale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labode yena uthi ijekiseni elivikela iCOVID-19 lizaqala liyehlolwa ekolitshini lemfundo yaphezulu iUniversity of Zimbabwe lingakahlatshwa uzulu.
Amavaccine angabuya aqala ahambe kumastorage lapho adedele kuhlala khona amavaccine abantwana. Esuka lapho i-statistics department next in University of Zimbabwe bayawa-checka.
UDokotela Labode uphinde waphatha udaba lokuthi uhulumende kumele angezelele indawo ezihlola igcikwane leCOVID-19 kungelambadalo elizweni jikelele.
Into esasiyirequesta nje ukuthi ngabe bayangezelela district by district. Ibulawayo isingabophumula, inamagwegwe, inamakhandeni, izabokazi zingezelela impilo, the same group le-UPH. Yes, even data free.
Amazwe abalisa iSouth Africa neBotswana wona kuviki edlule achaze ukuba azahlaba wonke umuntu osezweni lawo ungakhathalekile ukuba ungubani kungelanhlawulo. IZimbabwe lawo isikubeke sobala ukuba izahlaba umuntu wonke oselizweni kungelanhlawulo ngoba igcikwane leCOVID-19 alikhethi muntu. UZulu ubesedane okumangalisayo ngenkulumo kamphathintambo wezemali aphanye wayesula ngokukhupha umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ekhasini lakhe ele Facebook esithi wonke umuntu uzahlatshwa ijekiseni leCOVID-19 mahala. Okokuhlawuliswa kwabazahlatshwa ijekiseni leCOVID-19 vaccine ube ekutsho izolo kumsakazo weZTN kodwa wavuka esekuphika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu esisedabeni olweCOVID-19 vaccine. UDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital sakoBulawayo, ugcizelele kokukhulunywe ngumgcinisihlalo wekomidi yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Lovuthi Rabode ukuthi ijekiseni leCOVID-19 vaccine lizaqala lihlolisiswe andubana lisetshenziswe eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze uDr. Solwayo lo Gibbs Dube weStudio 7.
Sesi umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho esikuthi community lapho abantu abahlala khona. Ikuba omongazi labo dokotela labo bahlala ebantwini. Umkhuhlane lo ubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubo dokotela kuphela. Yikho omongazi labo dokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana. Kuhlasela umuntu wonke akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, ama-lime, o-ginger. Dokotela, uhamba njani kona?
Hayi, kona lokho ke nxa umuntu eziphilela, uyabe zama ukuthi abooste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama-defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani, hayi kuyavunyelwa vele abantu babefutha. Kodwa esingakufuniyo ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozigulelayo, afuthelwe endlini, umuntu azetshonele endlini, asifuni lokho.
Abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo. Bayaba lokunye okuthiwa yi-reaction xa umuntu engahlatshwa. Akuchasisele abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngabele hlatshwe Jackson Lane?
Hayi, umuntu vele ungazi umhlaba amanzi, umuntu iJackson uya react umzimba wakhe ngoba into ihlaba yele kayi khambelani lomzimba wakhe. Ikho kuya ngokuthi abantu bachiyene, abanye bayareact, abanye kabareact. Ikho ke singaze sayesaba ukuthi iJackson Lane izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva, iJackson kayihlatshwe, hayi lawo kumele uvume ngoba iyabe ikuphumzimba wakho ukuthi uqine. Kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba ufuni ngoba uvaccinated ngoba uvaccinated liyabuya kuwe. Ikho uJackson izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine ulwe kuhle laleli gciwane.
Yes, ngathi ke nxa kuyukuthi uzohlatshwe khona dokotela ube sugula kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ugcine ugula?
Nxa ufika uhlatshwe iJackson umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho, odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajekiseni ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke. Yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi Jackson ungayihlatshi uzafa khonapho.
Ukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu, akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo?
Sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu. Abana abantu abahambe la esibhedlela yiba abasala sebelawo umkhuhlane, sebebiza abantu ukuthi kuyanini sizo emfeni. Yikho ngibona inhlale COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezijenele lalokhu esikhala ngakho, ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezelalwana umuntu esibhedlela, yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili. Umkhuhlane lo kathesi uqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile ngehlandla lokuqala leliyane labomatshi kumnyaka ophelileyo, kodwa-ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya, abantwana aba-17 years, 20 years labo sebegula lo mkhuhlane. Yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane leli selilanda umuntu wonke ophefumulayo. Sina esikufunayo ukuthi abantu phandle, abantu yibo abaqakathekileyo. Nxa abantu bengazibambi phandle, singaze sizame ukwenzani esikwenzayo? Abantu phandle lokho benatha amatshwala, behamba emashabhina, besenzani, begida amapathi, izinto esizenzayo ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi yezempilakahle, exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Abalwela amalungelo oluntu bayakusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe labalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 besetheswa amacala angela khanda. Bathi njalo lokhu yikwephula ilungelo lalabo bantu lokubabeka engozini yokuthelelwa lomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi umantshi waseHarare umnumzana Stanford Mambanje eyalele iziphathamandla ze-MDC Alliance onkosazana Johanna Mamombe loCecilia Chimbiri ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso sebail. Ensukwini esanda kwedlula umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC Alliance umnumzana Jacob Skala, isikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Fadzai Mahere, intatheli zindaba esebenza izimele uHopewell Chingono labanye ababotshelwe amacala ehlukeneyo labo balelwe ithuba lokuhlawulela ibail. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle udokotela Henry Madzorera uthi kuyingozi okwenziwa ngabezomthetho ukugcina izibotshwa okwesikhathi eside entolongweni lapho okungela mpahla yokuzivikela ku-COVID-19.
The rules they give us are the rules they should follow.
Kumele bayilandele labo leyo mithetho abasibekela yona ngoba singagcina silenkinga elizweni. Akekho esifisa ukuba alahlekelwe ngumphefumulo. Sifuna wonke umuntu ephila ekupheleni kwalo lolu bhubhane.
Pandemic.
Isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC Alliance u-Ostalos Gift Siziba uthi akasiboni isizathu sokube lokhe besalelwa ukuhlawula ibail.
Kathesi babotshele icala elingekho emthethweni, lokho yikho sokwenzeke batholakala bencitshwa ke ibail ngumajistrate ke opromotwe manje ukuveza kubana kulomlando ukubana ke aphule umthetho ukuze atshengise ukubana yena uzimisele ke ukuphula umthetho ukuze ke uhulumende uthakazelele ke ukupromotwa kwakhe.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MGCT, upha umbono webandla lakhe phezu kwalolu daba.
Thina njengebandla asikasihluzi isinqumo sikamantshi, ngakho asingeke sitsho kabanzi ukuthi umthetho ulandwele noma hatshi. Okwesibili ukuthi nje asifuni ukugqamukela emsebenzini wogatsha lomthetho, ngoba kuqakathekile ukuthi ipolitiki ihloniphe umthetho layo. Esikwaziyo lathi njengoZulu wonke weZimbabwe ukuthi lo muntu obulela umuntu uyabhadaliswa imali yesibambiso ukuze athoniswe engaphandle.
UDube uqhubeke ethi kumele kunanzelelwe umthelela wezinqumo ezithathwa ngabomthetho langengozi engaba khona.
Noma icala belenzile kumbe bengalenzanga, thina njengebandla silusizi ngoba inkundla yomthetho iqinise isandla kubomama ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele ukuthi zonke ingatsha zikahulumende zisebenze zilobuntu bokunanzelela umthelela wezinqumo abazithathayo ngempilo zabantu. Isigwebo kumele size umuntu esethonisisiwe, hatshi ngendlela ezachiya ukuthandabuza ebantwini ukuthi kusebenza umthetho kumbe sokufuqa isandla sezombusazwe ngemuva kwezinqumo zomthetho.
Ababili laba khona bezomiswa futhi phambi komthethwandaba mhlaka 13 Mbimbitho. Kodwa igqwetha elibamelayo umnumzana Charles Gwaramba wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bayasiphikisa lesi sinqumo.
Kuvalelwe ukuthi bahlawule ibheyili, kuthiwa balakho ukudala amanye amacala afanayo kwelakusasa. Asikujabuleli lokhu thina, kasivumelani laso lesi sinqumo, ngakho sizabe siphikisa.
Encwadini yakhe ayilobe ekubotshweni kukamamombelo Chimbiri, isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukubeke sobala ukuba babotshelwa ukweyisa amapolisa. Kunje omunye wabake babotshwa kunsukwana esisanda kwedlula uFadzai Mayere utholakale esele COVID-19 ekuphumeni kwakhe entolongweni emveni kokuba eyalelwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UMayere ubotshwe esetheswa icala lokusabalalisa amanga enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi luqhubeka koBulawayo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi isiqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo ngehlelo ezihlukeneyo. Ngomvulo owedluleyo, inhlanganiso le ithi ilobele ugatsha lukahulumende olubona ngehlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungela mkhawulo. Isikhulumeli sale inhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeqoqe umhlangano lekansile yakoBulawayo ngomvulo ozayo ukuhluza lolu daba. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kususela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi koBulawayo. Kuviki elizayo sizabe sine online public meeting lama-officials eBulawayo City Council, lapha abantu futhi abazayo qoqisana labo ngendaba yamanzi. Ngabe kuthiyana ngeviki neviki ukuthi senzani.
Uhlelo lweni luqhubeka njani? Ubona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapha kunzima khona ba lathi besivele sijayele ukutshengisela emgwaqweni lokuya phambi kwemahofisini, ukanti ngendaba ye-COVID leyi sokumele sitshintshe ukwenza lokusebenza. Okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba le mpumela. I-petition siyithumele kuma-emails ezinwa naku-WhatsApp abo sabatshela bathi hayi bayibonile, so sikumele ukuthi bazasiphendula. Kunje nje sigoqa umhlangano we-online public meeting sesikhulume nokhansila onguye okhangele zamanzi koBulawayo uthi hayi uzabe khona. Thina yinto kumele siqale ukuba lokuhlakanipha kokwazi isikhathi, sibe sesenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani, isikhathi sinjani.
Sesikhangela ke sona isimo samanzi edolobheni lako Bulawayo. Ungezelele lokuthi kuyini kahle kahle kwenza laqalisa lemkhankaso.
Okwenza saqalisa lomkhankaso ngoApril ka-2020 sananzelela ukuthi abantu boku Bulawayo abatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule water crisis ubesabizwa ukuthi yiperennial water crisis. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lako Bulawayo ludubo lobukhokheli ngoba uBulawayo uvele usendaweni yomlilo. So sasesinanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi yi-local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqezenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungela budlangudlwana. Zenelise njalo ukuthi zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP laba sezikhundleni eziphezulu ukuthi babe lokho kuthiwa ngesikhiwa ukuba accountable. Abantu lokhu beshota amanzi lokhu ehamba. Ngikhuluma nje mina lapho engihlala khona sesineviki amanzi singelawo. Asikuzwisisi ukuthi izulu liyana amadamu kawagcwali. Le dam elikhulu iTokwe Mkhosi iyachitheka sikhuluma kunje. Okuzisibonisa ukuthi hlezi ingxenye thina lapho okuthelezela khona amadamu ethu simenise ukugcwela amadamu amaningi. Ubukhokheli kabenzi kuhle, kabuhlolisisi kuhle, yikho amanzi engasafiki emadamu. Kukanti ngiqine ngalinto. Abantu beluveve abafaba siyayo ngomnyaka ka-2020 ngamanzi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice. Asingeze saphelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingane bekusisa impukane ngabantu laba. Kumele kube nokulungisiswa kube leqiniso.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Water Action Group. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela udaba lwejekiseni le-COVID-19 vaccine lokuvikela ukumemetheka kwegciwane leyo. Umanyano wezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi uzaba lomhlangano ngeviki ezayo kukhulunyiswana ngodaba lokuzama ukuletha inkokheli yezombusazwe ndawonye ukuze kukhunyiswane umlotha kudingwe isisombululo senkinga eziphica ilizwe. Unobhala walinhlanganiso umfundisi Kenneth Mthathawa utshele iphephandaba le-Daily News ukubana lanxa bengakabi lelanga elihleliweyo ngevikezayo bakhangelele ukuxoxisana bedinga njalo indlela zokuthi benganxusa njani inkokheli yomanyano weSADC ukuthi ingenele kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungulayo lezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomnumzana Peter Moyo ilunga lebandla le-MDCT onguye usungula lingxoxo.
Futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe abaningi uze kungaxoxala balengqondo yokuthi hhayi aluba abathungameli bama-political parties lawa amanye atshiyeneyo kuhlangana laye nalebusa ye-ZANU-PF aluba kule ndlela sifile ukuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye xa kungabe umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sibili ngokoqotho kungele omunye ofuna ukubamba omunye ngentamo. Engxenye leli lizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono. Engxenye le msebenzi ivuleke. Engxenye labantu abethu bona abasebesehlile kokufunda kwezidanga ukuthi abazali abalamali imali yakhona ibe khona. So engxenye kungancisa nje impilo ezithile ngoba kade sikhuluma kanje abantu bayadubeka eZimbabwe. Kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla idonse siyaligijima iyodwa. Engxenye kungabalwa esikhathini ayi-inclusive approach. Phose engxenye kungasebisa yimbono wabanye abantu ngobuningi abathi bona hayi sebedina abantu ngokuhlupheka eZimbabwe ke kube leweyo ukuthi abantu bakhulumisane bahlala.
Ngize kuwe mnumzana Moyo, siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona i-Pollard, kungani ingaqakathekiswa?
Mnumzana uyabona ngivumelana lomnumzana uSibindi, i-Pollard leyi ekhona kayincedi kakhulu khulu kazi. icho njalo ngoba ithiye abantu abayibo abalabantu elizweni kumbe ngendlela ngingathi mina waba liphutha ukuthi thina singangeni kupholathi kumbe sasiyaleka a difference khona ngakho ilizwe leli mnumzana line history ukuthi abantu babambane ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa kwahanjwa elangazi abantu bayahlala phansi bakhuluma yiko kwalethilizwe eke seveni kwakhulunyiswana saphelisana into zalunga kuthangila ilo mgabe bakhulumisana lanxa bebangabonani lanxa abantu abefile bakhulumisana ilizwe labalihle kwalunga izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana khathesi ujamisa lo mnumzana umnangagwa kulomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi kathi abantu bayini elizweni la ufuna ukukhokhela abayanga abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela mina nginje so ngabe kuyayenza ngiyimi ujamisa ngikwazi ukuthi kunakangile amandla elizweni khathesi kathi ngithande abantu ngabe uyahamba ayezikhulumela nomnakagwa akhohlwa okuningi afake abantu phambili kuphela.
Ngiphendule kuwe baba Sibindi. Manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende omanyano na?
Engxenye engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngokuthi bazi bangumyana la. Yes, ngibona ungathi okungabamqoka ukuthi kube le nkulumisana zokuthi kube le uhulumende okubambana ukuthi angumanyana. Kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho, umuntu ohloniphekayo, umuntu ohlonitshwa ngama-political parties boze wonke, kube nguye umgcini esihlalo, abize laba abantu etafuleni, kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni, kube lo hulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa. Ngesikhathi okusenzakala, njobe sithi kube le minyaka ethile boze naleyo emhlalo kungela election. Ngesikhathi kusuba njalo, kuyabe lukusitho eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe mqoka. Xa kule mthetho engathi itshentshile emthetho kwena ilungisiswe kwenze liqonde. Bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethe la ma-structures amaqinileyo akahulumende. Phezu kwalokho futhi sile ndaba engathi ilengele e-devolution of power. Phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizibuse. Kungenziwa kuhle kona kubanjwe kuhle mna yakukhola ukuthi leli lizwe lingaya somewhere. Kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazwa ngokuthena ngampolitical parties abathiyeneyo. Bendawoni yebo kambe nxa ukukhangele from a distance asiyonto esingathi yinto elula kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu bezimbabwe ama-political parties bonke belozwelo labantu bezimbabwe asisicimezeni ke sikhohlweni ngabe singathi na o abantu asifuna ukuthi sizimele sodwa kumbe sikholise thina as individuals kesikhangele isizwe sivuse isizwe babakanye.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Moyo, ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina.
Ngiyabonga mnumzana. Into engaba engayikhuluma lapha ikuthi akula enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kwephalamenti. Iphalamenti kuye le motion. Imotion ezakhuluma ukuthi kona singahamba siya ngaphi. Ozethi babe independent so so and so and so on. Ama-electoral reforms ayenze singagijimi asibanjelwa ngombhobho la. Ilizwe elikhululekileyo leli otshabisa ngaziveke xa engumuntu okhonzayo sibili sibili ngaziveke ayokhuluma nomnankagwa umnankagwa ngupresident ngaziveke athanda abantu akhulume layo ilizwe liye phambili xa engafuni labo abafunayo ama-church ama-civic organizations umnankagwa ngababize bahlale phansi bakhulume abantu basize.
Lo bekungumnumzana Peter Moyo, ilunga lebandla le-MTCT, ubexoxa endawonye lengcithi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo ebilawulwa nguChris Gande we-Studio 7. Singekehlukani sihlobo, othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine kungelambadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.